Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-8 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla lezanu-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi.
Kuyisimanga esikhulu kwaGande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbola eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe.
Ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukuwaladisa.
Ibala elithi mthwakazi kwasekuthiwa yimhlamba khona thina singabathwa abathwa boqobo. Sinjenje namhla umthwakazi uya i-MRP iwedwa umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi.
Owaxexebuka kubandla le-MDCT waya kubandla le-ZANU-PF unkosazana Lindiwe Maphosa uthi uyazisola ngokungayi ku-ZANU-PF masinya.
Iqiniso elihle Thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele
inkosi. Basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla le-ZANU-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi. Ubobhi Magaza wagwetshwa ukuhlala iminyaka elithumi kodwa wakhululwa ngumongameli Mnangagwa esebhike okweminyaka emine nje kuphela. Ekuphumeni kwakhe ejele watshela intatheli zindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngoba eluluju kuphela. Ngesishona wathi Mnangagwa uji osekuyislogan seZANU-PF esibhalwe lezikipeni. Iphephandaba le-Newsday lithi iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF zakhela ubaba lo indlu zamupha le mali zambonga ngokusungula islogan lesi. Kodwa omunye wabakade bethiwa bakhela indlu uMakaza umnumzana Dino Majakaire ulandule ukuthi nguye owakhela uMakaza indlu. Kodwa yena uMakaza ubonakale emfanekisweni sembuthanweni yebandla le-ZANU-PF evunule izembatho zebandlaleli waphelela eqaqelwe ngabalandeli baleli bandla bemqakezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Kuyisimanga esikhulu kwaGande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbola eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe, kodwa yena engumuntu osaselokungcola okunje ngoba lecala lakhe leli wagcina nje sekuyikuzwela khona okwagcina sekumenza ukuthi akaphume. Okokuthi kathesi into efanele ukuthi ngabe ukhangelane layo kathesi yinto yokuthi ngabe uyabhotabhota ebazalini balabo bantwana babantwana laba bamntwana lo amdlwengulayo ahamba ayixolisa noma ayetshengisela ukuxola kibo labo bantwana noma kube khona izinto azenzayo ku-community ezitshengisela ukuthi uyazisola kulento ayenzileyo. Kodwa ke lokho esesibona ukuthi usevele wayeqa wagijima waya umuqa sesimbona esephezulu khona ngale sekutshengisela sobala ukuthi kukhona okuningi okuyabe abantu abakufunda kikho. Njalo izinto ezinje ziyaqhuquzela abantu ukuthi ukuthi bayenze izinto ezimbi bethembe ukuthi kukhona lapha sebengahamba bayicasha khona.
Manje ngokubona kwakho ukhonokho okwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abantu bengavoteli ibandla lezanu PF kumbe bazaphonga uvota ngoba belithanda ibandla leli?
Nxa sekubuya endabeni zevote angiboni ukuthi lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu, kodwa ke ngaphandle kwezihlobo lalabo abahlobene lomdeni omntwana lo onguye wadlengulwayo, yibo asebengaba lomthelela thize ukuthi ikakhulukazi esigabeni zabo khona lapho abavela khona lakwabanye nje abahlobana labo abalwazi udaba lolu ukuthi lwahamba njani, yikho sekungagcina kusenza ukuthi abanye bakhona maqhele kwiZANU PF. Kodwa ke abavele bengabalandeli beZANU PF angibona ukuthi bengahamba kube khona ukudeda noma ngithi ubuyele emuva behlehliswa ludaba lwakhe lubaba. Kodwa ke lubaba njengoba engubaba engumuntu omdala obefanele ukuthi atshengisele indlela yokuziphatha, atshengisele indlela yokuthi ungumuntu osetshintshile okungakanani andubani ukuthi avele ayeqeke kuma khona le msamo. Kodwa ke nxa sesibuya kumavoti hayi angibona ukuthi kukhona okuza belutshintsho kuZANU PF. Abaloko bengabasekeli beZANU PF bazaqhubeka bengabasekeli beZANU PF iloba luba kukhona noma ke.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Pango Dube ohlaziya izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla leMRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukubalagisela. Leli bandla lithi lehluleka lokubuthanisa imali yokubhadalela amalunga ukuthi ancintise kukhetho. Ngalokho lenelisa ukuncintisa ezigabeni ezintathu kuphela kukhetho lwamalunga edalele ephalamende, laba ngamachumi ayisithupha kukhetho lwamakhansila. Sixoxele siphathamandla saleli bandla kugatsha lwemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kande lawe uyazi ukuthi where goes MRP goes Matabeleland. MRP has managed to influence things without any finances or any office holding any public office. As it is nje abantu bayesaba even ukuthi besirentise amahhofisi eZimbabwe. So situation for MRP on the ground is very difficult. Even labantu bakithi to accept it, they know bana sikhuluma iqiniso and abantu abaningi bafuna ukubukela kuze kuthiwa iMRP sesidingi MRP. MRP achieves successes without elected office. Ibala elithi mthwakazi wasekuthiwa inhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla umthwakazi uya i-MRP, iwed umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi. All these are efforts awe MRP with isinjalo singela mali. Yikho esutsho ukuthi sithi iqiniso thina lizasala likhona loba thina sesahamba.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isiphathamandla sebandla le-MRP kugatsha lwemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho owayesiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Lindiwe Maphosa osekubandla leZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zaleli bandla njalo umhlangano werally oqutshwe enkundleni yePhelandaba Stadium eGwanda izolo ugcizelele ukuthi wathatha inyathelo elifaneleyo ngoba ibandla elibusayo liyagcwalisa izithembiso zalo. Unkosazana Maphosa wayesiphathamandla sebandla le-CCC engakayi kubandla le-MDCT ulilunga lephalamende elimele iMatabeleland South njalo ngumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ephezulu kuleli dale. Kungxoxo wayiqhube losithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosazana Maphosa uqathanise ukwenzakala kubandla leZANU PF lakumabandla aphikisayo.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Chitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esilulweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsunga.
Tinofamba tiri munashi, bazinu zedu tinashi, tinoprovokwa takaurayirwa ngonemumwe paHarare neZanupier mumbama kunangabva mubhedhuru make kumba kwake ikweko hana kana kuti kufa ndakapota ndaurawa zvamunoziya nekuti kwamutare
thina silandela iziqondiso zikankulunkulu sonke isikhathi bayasiqala basitshaye benze konke okungekho emthethweni sibebulele uthinashe babulala umbongeli Ncube egumeni kamnangagwa ekhwekhwe akulanto abayenzayo lami ngaphosa ngadudula mtari akulalutho olwenziwa ngalokho uthinashe ukulwe mahlayana siyakwazi akufeleyo siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenzale kuthinashe
omunye wabakubandlaleli unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi eleZimbabwe lilahlekelwe likhawe lamakhawe uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad, someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhudu wabo. Lathi we've lost a change champion. Kuyethusa, kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani itolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana, ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu leZANU-PF kumele bakufunde lokho, kuqale khona kupresident wabo umnangagwa abafundisa abantu bakhe ukuthi mele ube le tolerance. Omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisapota.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla leZANU-PF uyakusekela lokho.
Ngona ngathi amaphathi wonke aze engenasifiso sokuthi kungaba nojakeza. Ngoba umongameli webandla ebusayo very clear ukuthi yena not now saying not virus i-message vele ehambalayo. Kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kunkuqumba okuthi ningakuthi asenzeni lokho nawo uya nga. Nalaba bebandla elibhekisayo nabo becela sibili ukuthi hhayi asivumelana nini sikhampeni ngokuthula ngulo nalowo. Athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelani, athengise abantu bangalithenga endolo hotsokatete. On le incident ekajaha lo incident nami engizwisa ubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo unkosikazi Molifi umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawole Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanya ngani kalosuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Niyakhumbula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubha ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe njalo lenqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo lonyaka.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Siyabonga Gibbs Dube. Uxolo mayuyu zulukandaba seliphekona udaba lombuthano oyenzwe eGlenview lapho kade kulesililo selunga lebandla le-CCC elibulewe ngabacathangela ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Ingxoxo esiyenze lo nkosazana Lindiwe Maphosa sizalethulela yona kusasa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi oyengumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sevia Kasukuwere usehambise umongameli Mnangagwa logatsha lwezokhetho lweZEC emthethwandaba phezu kwenguquko yomthetho wezokhetho Electoral Act ethi yona kumele amavoti athunyelwa ngeposo afike kungakedluli amalanga amathathu kuphela hathi amaviki amabili njengalokhu kade kusemthethweni. Kunjalo nje leli phephandaba lithi udaba lokuthi uKasukuwere avunyelwe na ukuncintisa kukhetho oluzayo luzahluzwa lamuhla emthethwandaba weConstitutional Court. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angazaqhubeka ecitha igazi. UChamisa ubekhuluma esililweni selunga lebandla lakhe uTinashe Chitsunge obikwa wagangadwa ngabalandeli bebandla leZANU PF elokitshini leGlenview eHarare. Manje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele emsakazweni kwa-Studio 7 ndinjani basakazi bethu. Hayi, siyabonga izindaba. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi abantu beke bebonise ukuthi uhulumende weZANU PF akumelanga ukuthi asekele. Noma ngaphi umculi ngabantu engaseke engatholi ngisho usekelo kathese sibhedlela kola mithi yama-ambulance kola ma-ambulance inxa yeZANU PF. Abafuzi labo bensimbizi njalo abafileyo angishabona ukuthi baswele i-ambulance, baswela ukuthi akuna dokotela ezibhedlela, baswele imithi ezibhedlela inxa yeZANU PF. Asimeni ukupromota uhulumende othuleka njengowezanu PF bantu. Sidinge uhulumende ozalethela abantu inguquko, ozathengela abantu yonke into abayifunayo. Lo owezanu PF usehlukile 43 years bantu. Akunzima, kunzima. Kodwa hayi abantu lonyaka kumele ukuthi bevote sibili benanzele ukuthi iZANU PF iyaphuma out. The chiwe ngawayo lo.
Eh, basakazi baka Studio 7. Basakazi baka Studio 7. Nabalaleli baka Studio 7. Ngiyalibingelela. Ngilokukhumbuza kumbe ngilokuxwayisa lo mfana lo ndoda kumbe lo baba. Akuthiwa ngoWitness Dube. Ibala kalikhuluma lele lokuthi nana igugurawunde kwakusilwa amazifra lamazanda. Hhayi engaboyiphatha njalo indaba leyo. Mayengalalwazi kathule. Ngabothula mayengalalwazi. Indaba ka-1983 egugurawunde ngamasotsha akuthiwa yi-50 brigade ayebulala usapho lwamathebheleleni. So yena uma wayengakazalwa wathola leso story kumbe leyo ndaba ngaleyo ndlela ayithola ngayo. Hayi akadinge ulwazi ebantwini bemandebeleni bemathebheleleni bamtshele. Hayi engabo ikhuluma le ndaba yakhe leyo ukuthi kwakuyiza abantu abangalazikhali bebulawa ngabantu abalezikhali kwakuyizandla lezipra lokhu. Uchaza ukuthini lapho? Kalungise ulimi lwakhe lolo. Mina ngedwa nje ndithi kalungise ulimi lolo. Mina ngikhulumayo ngikhuluma ngapha etsholotsho ngidlula.
Kum kwashelela. Oh. Hayi kwakubi. Kwenze njani emhlabeni? Bafa abafowethu, bafa abantu bami, bafa madoda, ingane nathi sokulokuqhakaza sikubona. Ithi inkulumo kaJobe, ifu okuliyeze liphela lihamba. Yebo uyaba naye umuntu ngalesi sikhathi uthole ukuthi sokuphelile. Uthi hayi umuntu benginaye lapho umuntu benginaye. Kati ithi inkulumo yeBhayibheli ifu liphela lihamba. Ibuye futhi ithi sitya esihle kasidleli. Yebo ye abantu ngizama ukukhuluma ukuthi hayi singakhangela ukuthi abantwana bebesenzani ngoba kuhle lokwabe bekwenza ngoba bona okwabo bebekubhizinisi. Anginandaba nokuthi kumbe besiyachaya kubani iKatari kodwa sikubongayo ukuthi ababotshwanga abafelanga ebuseleni bafele entweni yabo abayenzayo lokhwana bekuyishow abayenzela ukuthi abantu bethi belandele izinto bezilandele kahle yebo we uNkulunkulu uyakha uNkulunkulu athathe ubusisiwe umuntu mayesifa efela entweni yakhe kubi mayesifa efela ehlazweni ithi inkulumo kaDaniel 5 ngale 12:5 ngale ithi yona wonke umuntu oyenza izinto ezinye ezihlakaniphileyo uzaqama njengenkanye zesibhakabhakeni yezwa sokugqamile manje abantu abaningi bayakhala bathi hawu insimbi zezwane madoda kuhambe njani abantu bakomagabelana o hayi isitshe sihle kazidleli siyabonga thank you
njani isitshe sisebenzani bengithi mina umonza hayi vele sazithandabuzayo ngaloku kushoyo isitshe yena usakhangela ukuthi aphume or angaphumi istatement lo wayekuzani lo muntu wayevele izani kwaye zama ukuthi kwenye i-opposithi ningabikhona so wazidingela izani njengako wetinisa sekekuzani ukushoyo isitshe yena uyaphuma zeke ngoba vengalabantu njengamanye ababandla ayekwabona
Studio 7 ichona njani badala njani hayi sina siyaphila kulo baba we EFF Zimbabwe bekhuluma ku Studio 7 esola iparty yeCCC ethi opposition party esola kakhulu so ngizivuza ukuthi yena ma esola opposition party ethi yena uzamela abantu abenzele bonke engumMP ubezizwa nje ukuthi ubekhuluma into ehamba njani njengoba lokhu laye uyi-opposition kumbe uyi-opposition eyizano laye futhi kumbe njani xa ezasola iparty ye-CCC ethi ayenzi kahle yena angaba iparty MP uzayenzela abantu wayenzela abantu ngaphi imali yangikhona eyithatha ngapha abantu uyabeyilanda kuyurhulumente siyayicela kuyurhulumente cabantu konke konokana ukukhuluma bona bakwenzi bayizithutha yini abanye amaphathi labo bakhulu bezinye izinto banganabacabanganga kakhulu abacabangi xa ethi opposition party le ekhona yena uyi opposition efileyo kube ngapi ayekhuluma kanjalo andla uyi opposition party la abalisa sisa nalezano PF embuso nti ngendlela ayenza ngayo umbuso ungazi ube ngu MP ube ngu MP ube ngu council xa umuntu angazange ngafuna ukhipha imali asize indlu akusize wona kumele ungu MP kumbe wani kumbe wani kumbe MP wama telecoms kumbe MP world life so nxa engafuna ukuthi alalele izikhalazo zabanye zakazilalela izikhalazo zezindobele abantu bacabanga xa bekhuluma engaphonge ukukhuluma ethusha nje kuphela ungakhala ama-councillors ama-councillors imigodi kufilini lani kufile uzalungisana ucouncil enevela imali yakhona icela khona le phezulu kube obunanga kwababusayo ezi zinto abakabazidunga amaqhoba niyabonga kakhulu okhuluma ngosibanda ngolokusala
ye ngibingelele ku-studio 7 ye hayi siyaphila sihlobo zami siyaphila ngizothanda ukudlulisa nje inye into lapha okhulumayo ngugift sibanda laphana i-Alexander ngizothanda ukudlulisa nje enye inkulumo ngathi ayisiphathi kahle singabantu bendawo laphana iward 10 endaweni yakombimba eplumtree kunesibhedlela esisiyakhileyo isihlobo zami isibhedlela lesiyakhwe yithi singumphakathi indawo lana yakombimba iward 10 yonke lesahlanganisa imali impela yasazisasiqede isibhedlela lesana ayikho inesenti eyisikhala evela kugovernment kodwa khona manje mhlaka 17 ngizwe nje inkulumo ukuthi isibhedlela lesana siyavula and into esiphatha kabi ukuthi uma sivulwa abaqhashwayo laphana abantu abavela empumalanga abasesishoneni into engasiphathi kahle lesana sicreatela amashona umsebenzi na cha sicreatela abantu abethu imisebenzi abancishwa imisebenzi igovernment yezana kuqhashwa abantu abajoyina izana kuphela yibo esisizwe kukhulunywa inkulumo noma singakabi nesiqiniseko sakho kodwa izinkulumo ziyavela zikhulunywa ngama-overt endawo laphana ukuthi abantu abangaphasi kwezana youth kukhona abazokuthola abazobenefita laphana kanti isibhedlela lasiya siyakhwa ngezana isibhedlela siyakhwe ngumphakathi uku-CCC ukumthwakazi Republic Party ukuyiphi party akufanelanga uvalelwe phandle sifanele sibenefite sonke so ngicela ukuthi uma ngabe bezosiza inkulumo esiyishoyo singabahlali balaphana beqhashe abantu bakuleya ndawo noma kungekho kube amanesi akuleya ndawo iwat 10 kodwa kube amanesi aseplums ngicabanga ukuthi abantwana iplums yonke leyana ngeke iswele amanesi akhuluma isikhalanga kumbe isindebele abangasebenza laphana esibhedlela ekliniki leyana ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika usekhuthaze amasotsha ahluthuna umbuso kweleNiger ukuthi abuyisele umongameli Mohamed Bazoum esihlalweni. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba uhulumende welemelika wathumela isiphathamandla sakhe unkosikazi Victoria Nuland ukuthi ayekhulumisana lamabutho la ahluthuna umbuso kodwa waphenduka elengise izandla. Kusenjalo abadinga ukumela ibandla lama Republicans babikwa sebeqale ucothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump besithi akumelanga avunyelwe ukubusa njalo. Lokhu kukhangelelwe ukupha umongameli Joe Biden ithuba lokunqoba kukhetho oluzayo kutsho ezinye ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu wabamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise i-situation yabo abalayo loDonald Trump bakhethe i-leader entsha ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrat. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile yebo siyakuzwa kodwa umbuzo umele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona sina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake yabusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula bo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhangi ngathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9%. Kodwa manje useyehlisile inflation isiku 3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi balemisebenzi into zonke zihamba kahle idola liqinile i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine isitshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against Russia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Mariwa, 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 Mariwa,
vateriri vayo inotenda nebasa guru ramunotipa
layo ke ingoma ye Studio 7 esiphiwa ke ngumnumzana umfundisi uRichard Moyo sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje osilivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo 7:30.